Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle namhlanje kungolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
ngivakatshele abayithi Maricopa County Arizona ngale engikubonileyo ukuthi ukhetho uyafakwa imali.
Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika basabalele elizweni lonke bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho.
Vele ngisupport indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-one ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela, ayimelele ukuthi uze usuke khonapho.
AbeZimbabwe labo bayalulandela ukhetho lweMelika. Umndeni wenduna ebhubhe ngeviki edluleyo uMarupi ithi ikhathazekile kakhulu ngokutshona kwakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika basabalele elizweni lonke jikelele bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lamademocrats lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump omela ibandla lamarepublicans namuhla bakhankasela ukhetho beseMilwaukee, Arizona, Nevada, New Mexico kanye lakwezinye indawo ezitshiyeneyo. Badinga abangakavoti labanye abathi kabacabangi ukuthi bazavotela bani. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 53 million asebevote kusigaba sakuqala sokhetho lolu i-early voting. Kusenjalo idale le-Supreme Court selivumele isabelo se-Georgia ukuba sesule amagama alabo abacatshangelwa ukuba bavota ngokungekho emthethweni. Esabelweni sePennsylvania, usomabhizimusi umnumzana Elon Musk uyaqhubeka ngomkhankaso wokunika imali enengi labo abazavota kulokhu okwaziwa ngokuthi yi-lottery. Iziphathamandla zaleso sigaba seziphanyeke lolu daba emthethwandaba. Odabuka eZimbabwe kwelemelika okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship umnumzana Nkosikhona DVT ulandela ukhetho lolu eseArizona.
Esengunanzelele ngokhetho lwemelika ikuthi khona ngivakatshele abayithi Maricopa County Arizona ngale engikubonileyo ukuthi ukhetho uyafakwa imali ukuthi ukhetho lube kahle. Engikutshoyo ukuthi izekhi njengathi kweZimbabwe kuyafakwa imali, ithola amakhompyutha, ithola ama-systems okutabuleta kwenzeka ukuthi into zonke zingabi manual ukuthi uyathatha iphephuthi lapha uthini sokuthathwa kuyisiwe command center ngemoda. Hayi, lapha bayenzi khona lokhu bayatabuleta njengemtshina, i-information yakhona yonke kusenzakala, uyabubukele kuscreen ubone ukuthi kuhamba njani, kutshintsha njani le into ezinjengazona lezi njalo. Abantu bakhululekile ukukhankasa, bakhululekile ukukhulumisana labantu. Ngibonile lami e-Arizona State University, ngibona abantu abatsha bexoxisana labanye abantu abatsha bebakhuthaza ukuthi babhalise ukuvota. Njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi ukhetho lwalapha luyafana nalo lweZimbabwe, kodwa indlela olwenziwa ngayo kutshiyene kakhulu kakhulu.
Kambe kuyini ongawufunda, Isaac, ukhetho lwelo?
abangakufunda ukuthi kona kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ama elections eZimbabwe i-election ngama numbers i-election ukuthi ama numbers ona la sinyakwazi ukuthola yini kathesi asithi akukhothola uphelileyo nyakwazi ukuthola yini kathesi ngiwathola nga so enginazelele lapha ukuthi kona i-transparency is big abantu bayakwanisa ukuthi bathole ukuthi bavote njani anytime sesingakuyela kumbe kwe 4 years ago ngo-2020 uyathola ulonke kukhona usungazithathela uzivalele wedwa uku-analyze nxa ufisa kodwa asikutholi kangako ngaphe ekhaya ukuthi khona uthola ukuthi into zikakhetho lika-2018 asungangazitholi sokwadlula
unazayisizwe phela abanye balapha bathi ukhetho luyaphekwapheka lapha
ye bakhona abanye lapha bathi khona ukhetho luyaphekwapheka kodwa engunazeleleyo ukuthi i-Arizona ingathi ngesikhiwa yi-swing state so kule focus eningi kulaba abazombangazwe angazi ukuthi uTrump ufike kangaki laphana umbe 4-5 times lo Kamala like maybe 4-5 times so bakhankasa kakhulu endaweni yonaleyo ngoba yindawo eqakatheke kakhulu kodwa esingakufunda ukuthi khona ama-process abo lonke improve siyaphambili so nxa kule kube lohlupho oluthile alulungisiswe and part of ukulungisiswa ukuthenga ama tabulation machines amanje ngizalinika iexample ukuthi kona eMaricopa County last election ka-2020 bebekhuluma ngakho ukuthi ama printer abo wa overheat amaningi agcine ngasasebenzi kahle kanti sebethe ngabanye ama printer sebekhangelela ukuthi abasoze bebe le same problem ababelaye ngo 4 years ago so kumele ukuthi ukhetho lwethu lube lonke lukhula lu improve lusiyaphambili kungabi lonke ukukhuluma into eyodwa njoko njalo nje every after every election
lo ngumnumzana Nkosi Khona DVT odabuka eZimbabwe okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona pa eWashington DC kusenjalo abeZimbabwe badlana ingqondo ngokhetho lweMelika lolu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo ngolwesibili kulaba sekela unkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats labanye abathakazelela owayengumongameli umnumzana Donald Trump yena omela ibandla lamarepublicans uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo umnumzana Greta Spanda othakazelela uTrump lo mnumzana Fortune Mlalazi osekela uKamala Harris uSpanda usungula lingxoxo
vele ngisupport indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-1 ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela ayimelela ukuthi uze usuke khonapho. Khonokho ngiyamthandela khonokho kakhulu njalo nje futhi ngibe sengumthanda futhi ngokuthi indoda ezwisisayo esikubonile futhi ukuthi ama-Americans yebo yeba le power kodwa ke kulesidingo sokuthi ukukhulunyiswane ikakhulukazi ngodaba lolu lweRussia leUkraine ngiyamthanda kakhulu ukuthi athi kulesifiso sokuthi impiliyana ime lezi mpi zonke lezi se-Middle East so khonokho nje kuyangenza ukuthi khona undoda lo ngimthande kakhulu lumama lo hayi uHarris angimzwisisi lokuthi uyini ngoba umama lo uyazi umuntu omnyama likhalati lakithini kumbe likhalati lesikoleni angumzwisisi kahle umama lo so ngalokho esebandleni leneli futhi elikaJoe Biden elokuhamba besilwa nabantu bebulalisa abantu hayi mina leyo nto angizwisisi leyo
mhm baba Mlalazi uyamuzwa uthini lapha ke ubaba Spanda akungena khonapho baba Mlalazi
ye ngiyamuzwa ubaba Spanda uthando lwakhe ngama well ngo Donald Trump not ngama Republicans per se because ngicabanga ukuthi what Donald Trump represents is not what ama Republicans aku representayo esikhumbula ukuthi i-politics yase-America is two-way. Lanxa kuya kube la ma-third forces here and there, but it's generally two-way, ama-Democrats lama-Republicans. Bonke bale one thing in common, uthando lwelizwe labo. Now, sibona u-Donald Trump representa ama-fundamentalist or ama-extremist, ama-racist, ukhangele ngento azikhulumayo yena uDonald Trump lento azenzayo usesole kakhulu ngabantu ayesebenza labo abathoyo bephuma emgceke bethi hayi undoda kalungelanga ipower including abantu ade bekwa administration yakhe Now thina ke esivumelana lohlelo lwama Democrats uKamala Harris aso umuntu omutsha ku system ye government uke waba involved lama states as a prosecutor useve involved kakhulu as a vice president. Now kuba nzima ukuthi simjudge nge performance yakhe especially kule economy esibuyo umhlaba wonke wena amazwe amaningi abe affected kakhulu especially after corona siyabona ama economies are not functioning but ama Democrats have tried to remain afloat, have tried to defend even their allies ama allies abo in the name of Israel ama allies abo njengabo Ukraine, which is what is important. Than umuntu ozaba le rhetoric yokuthi kufanele impi ime sizayimisa by huko crook. Sikhumbule last election uDonald Trump wayele involvement njalo ngabo labo Russia and stuff like that when there was a suspicion ye interference. Njalo uTrump ngabantu abangathathi ukudliwa kumbe ukuluza like sisabona udlame olwaba khona after ukuluza kuka Trump, which is an extremely bad thing. Abantu kufanele in a democratic society you must accept ukuthi kwesinye isikhathi abantu asizoba kuvotela. So uTrump, it's all about him and his empire and nothing else about America in the world.
Ubabulala zuthi umnumzana Trump akukhanye lokuthi umeleni njalo lokuthi ukwazama ukuthi amise ukuthi kungene uhulumende omutsha phoke wena unxa kunjalo umthandelani njalo into azenzayo asihambelani laba kubandla lama Republicans ngena khona baba.
Zwisise nxa kungathiwa kona ubaba Trump kazwisiseke ukuthi wenza ngani ngoba ungazi ukuthi uyalandela ngisho lama campaigns akhe ngundoda okhulumayo labantu labo betshengisa futhi ukuthi khona no undoda lo bamthanda ngoba umela ukhuluma kuhle ukuthi umela ama-Americans yena. So ngalokho ama-Americans bonke bakhanya ukuthi bamzwisisa ikakhulukazi ama-Republicans ona la ohambe siya campaigna khona nxa sithi ngiyamlandela mina. Mina ibese mbuya kokwami njengoba ngijile ukuthi mina ngumthandela khona ukuthi ukhuluma iqiniso lakhe ayikho khona yena. Ukuthi kuzondisa ubani, kuthabisa ubani, ngumthandela khona ukuthi kalandaba lakho lokho.
Nxa sisigangela ke uhulumende obalulekileyo, akutsho ukuthi idemokrasi lapha siphela ngenxa yakhe.
Mina ngeke ngisho ukuthi idemokrasi siphela ngenxa yakhe ngoba nxa epromota ukuthi abantu bakhulume izinto abazifunayo. Mbona ngani nguye ophethe idemokrasi esidukwini kanye ngokuyakhulula abantu ukuthi umuntu wena khuluma into yakho oyifunayo wena. Uyabona nawo kungela muntu okumele umesabe. So ngalokho ngumbona mina ebambe inkululeko yabantu ngaleyo ndlela.
Mhm. Baba Mlalazi umphendule konapho ke ubaba Sibanda uhle ugqiba uhlelo.
Baba Sibanda ngiyakuzwa uTrump lelungelo lokubana atsho lokho akukhulumayo. Nxa ukhumbula ukuthi ekuqaleni ngithe mina uTrump represents ama-fundamentalist kumbe ama-extremist or ama-white supremacist ase-America. Sibabona nge-behavior yabo after kokubane sedliwe nguJoe Biden. And eyibona abantu abaqhubekayo ungalalela le message yakhe kuma-campaigns. Ngumuntu ospreada i-hate against labo ababiza bethi ngama-foreigners, against Mexicans and others, and ngumuntu oblema abanye abantu for ama-ills asekhona ku-society. Le nto siyayithola emazweni amaningi abangafuni ukuthatha khona i-responsibility emazweni anjengabo-South Africa. Siyazi kulamanye ama-political parties ablema abanye abantu ngama-social ills that are there. For instance, gun violence is a disease in America, and those crimes are caused ngabantu bonke nje kungela mhlobo. Kodwa bona uTrump, not ama Republicans, uTrump le campaign yakhe baba spreader i message ye hate against abanye abantu who are not originally Americans, which is against the culture America in general. Sithemba kubana uTrump ekasoza wine kulolu khetho ngoba indoda vele esikhumbule convicted against ama crimes acommitted njengabo felon, which is a big crime. Nabantu abamsupportayo abanjabo Elon Musk abafuna ukwenza i vote buying egcekeni kuthe sizanikeza abantu imali engaka, okuyinto eyenzakala emazweni apua ase Africa agcina ama detectors iba benzi ivote buying. Unfortunately mbona ngani khona ku American society akuvumalakalanga enjalo kakukho abantu bazakureject.
Lapho lizwe umnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lama Democrats. Lo mnumzana Greta Sibanda ohamba lela ma Republicans. Litonsa nzima ibandla elibusayo kwele Botswana, ele Botswana Democratic Party ekubalweni kwamavoti kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Abanye bathi nxa kukhangelwa impumela esiyethulelwe uZulu, umanyano wamabandla aphikisayo we-Umbrella for Democratic Change ulakho ukunqoba. Umqondisi Dube uyalandisa.
I-BDP yilo lodwa iqembu eselibusele eBotswana selokhe ilizwe lathola uzibuseko leBrithani ngomnyaka ka-1966, kodwa kukhanya umbuso walo usungatshabalala kumbe uxeke okumangalisayo kulandela ukhetho lokudinga uhulumende omutsha oluqhutshwe ngolwesithathu. Impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla le-UDC lithethe izihlalo zecouncil ezidlula ongamashumi ayisithupha ekhulwini, noma nje enye impumela ebangakayithulwa engesikhathi sokuya emoyeni. Kudale lephalamende i-UDC bekhandelwe ukuthi inqobe kundawo ezingamashumi amahlanu ukubalwa kwezinye kusaqhubeka okujwe ilakho kwengeza ihlalo zayo. Ukuthi ibandla libuse lidinga ihlalo zamalunga edalele parliament ezingamachumi amathathu lanye i31. Ibandla le-BDP belisilela endaweni eziningi, kwezinye liphume lingelesithathu ngemva kwelinye eliphikisayo leBotswana Congress Party. Imizamo yokukhuluma lesikhulumi se-BDP phezu kwempumela esikhona edlule ibandla lelisithi lisalinde ukuthi libone ukuthi kuzahamba njani kusiyaphela ilanga. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kweleBotswana bathi noma nje kade sebejayele ibandla elilodwa le-BDP abalavalo noma kungangena eliphikisayo. Umzana Ntokozo Thebe utsho umbono wakhe phezu kwempumela ethulwe lamuhla.
Kuzaphendla mbijana shala bokuthi i-opposition ingathatha umbuso ngoba ivele ithembisile before ukuthi izabupha amafindo lapha lalaphana. Nxa i-ruling party ingadliwa kungani kuzaba nzimanyana, especially kwabokuza ngasatsho ngokuhlala kodwa ezigabeni zokusebenza.
Kodwa uThebe uthi kungaba umnyama ongelampisi ngoba iningi lethuka ngesikhathi kungenwayo ngumongameli umnumzana Ian Khama.
Even u-Ian wathi engena abantu bathi kuzaba nzima kodwa kwagcina ku-right. Akula ilizwe elingela ama-foreigners. Even now America it's welcoming ama-foreigners, so asingethukini as long sisesimweni esi-right.
Ngaphansi kombuso kamasisi ugijimisana labaphila kweleBotswana bese kwehlile njalo bezama ukwelula isandla othabe Zimbabwe bangene besebenzisa isithupha, kodwa wonke la manyathela achothozwa kakhulu ngamabandla aphikisayo. Omunye weZimbabwe umzana Mkhululi Moyo uthi basabukele ukuthi ukhetho luhamba njani bengazi ukuthi kusasa imumetheni.
Kodwa hayi, ukhetho lohle kakhulu lapha eBotswana, kuyajabulisa indlela abenza ngakhona.
Kusenjalo ocubungula ngezombusazwe esekolitshini le-University of Botswana isikhwica mfundo Zibani Mountaini uthi inkohlakalo ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye uhamba phambili ongabe kudale ukuthi abantu bengavoteli i-BDP ngobuningi.
Inkohlakalo iphezulu kakhulu. Lokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID, i-corruption isiphezulu okumangalisayo okudale ukuthi isikhwama sikahulumende sale singelamali.
Inhlanganiso eqhuba ukhetho kweleBotswana, e-Independent Electoral Commission, ithi ikhangele ukukhipha impumela ngokupheleleyo kusasa. Ngaphansi kwesisekelo sombuso, ibandla lamalunga edali lephalamende amaningi yilo elikhetha umongameli welizwe. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kweleBotswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba wakwele Kenya usunqume ukuba uhulumende ulelungelo lokuthathisa umsekele omutsha kamongameli umnumzana Kithuri Kindiki isifundo sakuqala sokuqala umsebenzi. Amagqwetha alo obengumongameli umnumzana Rigathi Gachagua wasuswa embusweni kulandela ukutholakala kwakhe lamacala enkohlakalo. Waphanyeka udaba lolu emthethwandaba ezama ukuvimba umsekeli omutsha ukuba angene esikhundleni sakhe. Iziphathamandla zikahulumende weMelika lezakwele Israel ziyakhulumisana leqembu leHamas bexoxisana ngokubeka phansi izikhali bekwele Qatar. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uyakhala umdeni wenduna uMarupi othi kumele kuhlolisiswe indlela abhubhe ngayo eseHarare ngeviki ephelileyo. U-Albert Ncube uyalandisa.
Imuli yakoMarupi ithi kukhona okunuka santungwana ngokujona kwendodana yabo ebengxuswa ukuyayelatshwa ngemva kokutshaywa likhanda okungapheliyo. Umnumzana Gerard Mlotshwa, umkhwenyana kamongameli Emmerson Mnangagwa onguye wanxusa induna uMarupi ukuba hambe esibhedlele eHarare, ubesemngcwabeni wenduna esilonga lapho afike khona ngendizamtshina yohlobo lwehelikopta. Umalume wenduna etshonileyo uChief Badalala oyimawaza uthi kulesandla semfene ekutshoneni komzukulu wakhe. Uthi ukubhubha kwakhe sanda kutshontshelwa imota abeyiphiwe ngumongameli kuveza obala ukuthi kukhona ukunuka santungwana. Ekhuluma emzini kaMarupi lapho afihlwe khona izolo, uKhadalala uthe lo enze lokhu uzajeziswa.
Ngiye mina ngedwa ngiyasola, bangaka abangasoliwe bangaba khona. Anjonge ukuthi liphakamise izandla kodwa asikhulumeni enhliziyweni zethu, siyasola. Esintwini ngithi umzila lo engikhuluma ukuthi ngiyawudweba kasoza wenu. Kimbi ramu jana mapofule ya isinambala. Kirea urikiwili anifungi. Nyamu nganga kulumika kulu.
Umganu wendu unetoni leyo. Indu na ushita uzwe Bedbridge. Utila gazisiz. Indelo mune wakafa mbenga ayo.
Mundu vele waesale jovial. Faga ma jokes. Kakulu. So even ufa wake. I believe even kates. Ukuthi wahamba njani. His story is corner. Into zankona is not adding up into it all.
Inkokheli yezinduna uMtshane Khumalo uthi kubadanisile ukudlula kukaMarupi njalo kukhuthaza imuli eseleyo uthi ngabangi isikhundla.
Sithe sisakhangele ukuthi ngumuntu othathelwe imota khona sizabuya sizomkhulumisa, sasesizwa wona lo mkhosi esibuthene ngawo lapha lamhlanje. Awu bantu benkosi, siyathemba bakoMarupi ukuthi alizukulingisa abantu abaningi asebesithi kungaze kwedlule induna kuqalise imikhankaso ezaqeda iminyaka ethile ukuthi abantu aphume lo muntu abamfunayo.
Umnumzana Gerald Mlotshwa onguye owanxusa induna uMarupi eHarare ukuyayelatshwa imuli yakhe ingazi lutho uthi ngokubona kwakhe induna iphuzile ukuthola uncedo esibhedlela. Umlotshwa ngumunye walabo abafuna iplazi le-Dorban Ranch elisezandleni seGwanda Rural District Council.
I actually never met him at all.
Lizwi lenduna emngani wakhe isithi kunyanga ezintathu edluleyo kubela lisiwe esibhedlela engezwa kahle. Ngibona ngaleso sikhathi kukhona ukukhulu obekumele kwenzakale. Kungenela kwami kuphuzile. Isimanga yokuthi angikaze ngihlangane laye uChief, angikaze ngihlangane laye njalo uyangidanisa lokhu.
Induna uMarupi ebeleminyaka kuzalwe ngamathumi amabili lasiyagwalombili 28 ithi yomngayo. Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwakhe njalo aza kwethula kusikhatshana okuveza ukuba ubulewe yini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikombezimbili esilonga ngu-Albert Ncube.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, le VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ababelima uchinda eGokwe enkabazwe bathi okwamanje sebelima amakhabe abathi alenzuzo ephose ifane laleyo etholakala ekulimeni uchinda. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Abalimi lapha basesigabeni sikagumire mete eGokwe South enkabazwe. Abanye abalimi laba bathi bekela ukuliba uchinda ngenxa yokungatholi ngemfanelo imali yabo kunkampani kahulumende eCotton Company of Zimbabwe. Abanye behlulwa imali yokulima uchinda njalo lokuswelakala kwamanzi okulima ngokuthelezela. Unkosikazi Evelina Mpofu ngomunye wezakhamizi esezilima amakhabe.
Hayi, ibhizinisi leli lamakhabe lihle kakhulu ngoba linceda abaningi. Iminyaka yonke bayaphuma phakathi kwendlala. Baphile kuzwayo impilo enhle labantu ababezindlini.
Unkosikazi Mpofu uthi uyafisa ukulima amakhabe amanengi okwedlula lokhu abekwenza.
Ngiyathi uthi nxa izulu lisina emasimini nami khona ngale ngingahlanyela sengiwathuthela eGokwe ngale bakhona abantu abama abahlala eGokwe laba baye bethengisa bengithumela okuncane ngiphila bengithumela okuncane ngiphila.
Banengi asebelima amakhabe esigabeni lesi. Unkosikazi Winette Kafirira uthi amakhabe alenzuzo enhle kakhulu.
Business yangkhona ngibona ngani li-right ngoba liyanceda ngesikhathi esikhona. Singamalima so angayenza kuhle, siyahamba siyathengisa, sesithola imali. Zincede izimo le abantu ahamba ngaphi esikolo. Ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi kasilimele amakhabe ngoba amakhabe ibhizinisi elingani lingcono kule khothoni. Ngokuba ikhothoni yakwazi liphuwa imali khonapho, manje amakhabe liyaphuwa imali khonapho. Uncedo siyasifuna uncedo olunjenge izigubhu zokuspraya lo muthi wangikhona lazi iintanga zangikhona.
Abanye abalimi abakhulumele Studio 7 bathi kulabo somabhizimusi abathenga amakhabe amaningi ngemali ephansi. Bona bakhangelele ukuba insimu eyisilinganiso sehektha kumele ibalethele inzuzo efika inkulungwane lengxenye zamadola emelika $1,500 kusiyafika inkulungwane ezine zamadola $4,000 uma kulinywe ngemfanelo. Umnumzana Thembane Mpofu, umlimisi ohlala esigabeni seLower Gweru olima amakhabe, uthi kuqakathekile ukuwalima ngendlela eqondileyo.
Nxa sihlanyela amakhabe it's important ukuthi siqale sibone ukuthi inhlabathi yethu inone kanganani ukwenzela ukuthi sibekwazi inani lomquba lama-fertilizer okufunakalayo. Also amasimu ethu kufanele abe angela ngitsholo tshani ukuze amakhabe akhule kuhle. Afuna njalo ukuthelezelwa ngamanzi ayenelayo. Kuqakathekile ukuthi nxa senza every week inhlanyelo yethu kumele ifakwe imithi yokuvimba imikhuhlane.
Umnumzana Dumisani Sibanda, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kuqakathekile ukuthi kube lamafekithali ezithelo ezifana lamakhabe.
Kungaba le-factory eyenza i-processing eduzane labantu abakhona. Kube le-market edingiweyo ukuthi nxa besenza. Imakethe abazabe zisenza ama-products akhona ayanga. Ukuthi i-product e-water, lemon-based drink, kumbe bayenza i-jam. I-processing, ebabe kuyi-value addition to ama-water lemon. Ingenziwa nxa kufaka i-processing plant khona lapho ama-farmers asebenzela khona.
Bakhona abasesigabeni seGumire Mete abathi loba amakhabe elemali enhle kabasoze beyekele ukulima uchinda ngoba yiso isilimo esabakhulisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseGokwe South, nginguTobias Mudzingwa.
Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sixoxa ngokhetho lweMelika. Ayike kwanele mthwaka zomuhle olivale lisayo nguntunga milinko ma lilale.
Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana.